Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 6 Ntalakazi 2021 uPatrice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ine ibayithi fourth wave. Khanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhe lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi lenze isiminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlaba ezulu sesisengozini embi kakhulu.
Ngokuqhamuka kumkhakha omusha we-Omicron obikwa usukhona eZimbabwe, abantu baxwayiswa ukubana baziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa i-coronavirus.
Kubuhlungu kakhulu sithi dudu emndenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu ustruggle isilela ukuthi sesikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Izizalwane zeZimbabwe sezethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewamavinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuka ndawana yonke. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umqondisi obona ngehlelo ezokumelana le-COVID-19 eZimbabwe uDr. Agnes Mahomba uthi okwamanje izethekeli loba abaphindela ekhaya abakaqalisi ukubanjwa ngamandla ukubana bahlolwe ukuthi balalo kumbe hatshi ligciwane le-COVID-19 lapho besehla indizamtshina kumbe emngceleni yelizwe. Uqhubeke ethi lesiqondiso sokuthi bahlaliswe bebodwa okwensuku ezilishumi bengahlangani labanye ku-quarantine laso kasikaqali ukusebenza. Kunje ngokutshona kwelanga layizolo kuhlolwe abantu abedlula amakhulu 523 abatholakale bele-COVID-19 kwafa oyedwa. Inani lasebetholakale beligciwane leli lokhu laqhamukayo elizweni selikunkulungwane ezedlula ezilikhulu 139,046, okulinani eligoqela inkulungwane njalo ezedlula ikhulu 128,868 zabaphepha kulomkhuhlane. Umqondisi wezempilakahle esibhedlela sempilo uDr. Solwayo Ngwenya kwayisa abantu kubana baqhubekele phambili belandela iziqondiso zokuzivikela ukuthelelwa lomkhuhlane njengoba lo mkhakha omutsha owe-Omicron ubikwa usukhona eZimbabwe njalo usidla ubhedu.
Yebo mahlaba ezulu, lokhu ukuthi ngilazise ukuthi sesisengozini embi kakhulu umkhakha lo we-Omicron lo i-variant entsha le-coronavirus. Ubhubhane lolu olubi kangaka kukhanya solumemetheka kakhulu solulamandla okwedlula konke lokhu esaqalisa sikhuluma ngenhlandla lezi ezecoronavirus ezidlileyo. Le bayithi yi-fourth wave ikhanya ilamandla kakhulu. Liyaxwayisa ke ukuthi lingabe lokhu lihlangana liphefumulelana liduze lingagqokanga amamaski lokungahlanzi izandla. Liyaxwayiswa kakhulu ukuthi lingahambi lenze isiminye eminye lapho kulabantu abaningi khona. Lingaqali mahlaba ezulu sesisengozini embi kakhulu. Amalanga la abuyayo lamaviki la abuyayo abantu abaningi sabesisengozini. Yikho siyaxwayisa ukuthi litshintshe izenzo zenu elizenzayo. Lizame ukuthi bona ukuthi ingozi le esibuya esilandayo le nxa singananzelelanga izaqeda imphefumulo yabantu abaningi.
Lo bekungu-Dr. Solwayo Ngwenya wesibhedlela sempilo kuBulawayo. Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa zethule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo obesaziwa ngokulwela amalungelo oluntu uMnumzana Dewamavinga. uThuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe esisuka enhlanganisweni ezizimeleyo labantu nje sebechaza umuyi uDewa Mavinga njengeqhawe lezamalungelo oluntu. Umgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance kwele South Africa, uMnumzana Thurston Ndlovu, uthi akulahlekelwanga iZimbabwe kuphela kodwa uluhlu lonke lwezansi yezwekazi le-Afrika.
UDewa Mavinga bekuyiqhawe lethu, isigayigayi somzabalazo. Bekuyindoda beyimele amalungelo eluntu. Bekuyindoda beyithola kuzo zonke indawo la kukhulunywa khona ngamalungelo, la kukhulunywa khona ngokuthi abantu kumele bangene kanjani enkululekweni entsha eZimbabwe. Indoda beyithola ku-United Nations, ungayithola ku-SADC nakuma-Civil Society. Indoda beyithembekile, beyikhuluma ngokuzinikela, ngokuzikhandla.
UMnumzana Brian Muziringa owabalekela ukwephulwa kwamalungelo akhe eZimbabwe futhi akasazi ukuthi sebezalwelwa ubani.
Sibhethwe ne-Fed News phezu kwe-death ka-comrade Dewa Mavinga. Asazi ukuthi sizothini, but yena uDewa, comrade Dewa Mavinga, wayincedisa abantu from Zimbabwe and different countries. It's not easy ukuthi abe repressible. Very sad news, sazi.
Nakwelincele uMnumzana Nkosilathi Ncube uthi uMnumzana Mavinga ubengubizwa sabele yonke indawo lapho bekulwiswa khona ezoncindezelo.
Zibuhlungu kakhulu sithi dudu emdenini wakhe alale ngokuthula ubaba uMavinga. Sizamkhumbula ekusebenzeni kwethu kustruggle silwela ukuthi sizikhule njengabantwana baseZimbabwe.
Le yinto egcuzelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe, uMnumzana Inches asithi yena othi basele bethidibene.
Bekasiduduza kabi ukuthi siyenze umsebenzi wamalungelo abantu, sinefocus njalo nje futhi sibe abantu laba bangathandi ukuba corrupt noma ukwenza izinto nendlela ingasiyo.
Inhlelo zokuxhumana ebulenjini be-inthanethi zigcwele ngamazwi enduduzo avela kulabo abebesebenza lo muyi, labanye abazi imisebenzi lempilo yakhe. Isikhulumeli semuli yakwaMavinga ovezwe kuphela ngokuthi ngumfowabo uPhanashe ubethembisile ukuthi uza kwethula umbiko ngamalungiselelo omngcwabo kanye lokuphendula umbuzo okumayelana lembangela yemfa, kodwa lo mbiko ubungakethulwa ngesikhathi sokuya emoyeni. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Izakhamizi zakoBulawayo zithi udubo lokudubuka kwempompi ezithwala amanzi alengcekeza laphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke ngokunye sokubanga ngamandla okuqhamuka kwesihudo leminye imikhuhlane edolobheni leli. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo. Isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Obert Mpofu ongene ngolwesihlanu epulazini elathengwa uMnumzana Sphosami Malunga labanye bakhe uthi akasuki esidakeni farm eNyameni Ndlovu ngoba unikwe ingxenye yaleli pulazi nguhulumende. UMpofu uthi izisebenzi zakhe kunje sezilima kwenye indawo yepulazini leli elathengwa ngomnyaka ka-2017 nguMalunga, usomabhizinisi uMnumzana Charles Moyo loMnumzana Zefaniya Dlamini, ingcwethi kwezokulima njalo ofundisa eNational University of Science and Technology INUST. UMalunga umntakamuyi sithi noMalunga wanikwa isicoco seqhawe lesizwe wangcwatshwa emathuneni amaqhawe eNational Heroes Acre eHarare. UMpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi kule ncwadi ayinikwa nguhulumende emvumela ukubana athathe ingxenye yepulazi leli.
Uthi esintwini ukuthi ungayezwa siduma kakhulu isizadabuka. Engadeleli. Yena ngumuntu womthetho, nxa kudokta uloliloya kakuhamba kwenza ngomthetho osemabhukwini kahulumende kumbe welizwe. Nothi utabe isihlambaza so ngokuthi uzaba neproblem yokuthi even asebenze nzima nxa esithi ngeyakhe iplazi yakhe.
Ye, ngokutsho kwakhe uthi walithenga iplazi leli kumlungu elama-business partners amabili.
Ngalethe incwadi zonke zonezo azinika iministry. Ngasithi esigila ngakho lokhu sithina dila ni ministry kadezu kutangi kutangi la maplaza ya okulpena amgaha mbaba chengzuti wato maplaza kwa ya zutu mtona mmange mtu anonga haka deni kujutu vele is sampo to o ngati ungeko credible angila plaza na ngayle plaza gati display jenge ofalekwa ilo kuzani aso aso tuta so mtu ngi yenzinto eze mtetweni endaza inge yenzinto uka endaza asiso samutu yenzinto uka.
Yes.
Yes, this is the same thing. I have a gang. You see, so government and laws and keep an eye as a Fumera Lomalum, which can plus El Gamalu. And call it El Gamalu. I mean, I'm going to ask the Sikalapa. Yalas, Yavas Wahamajani, Yavas Lavos in Dels, Yavas Uti Ulox and Uwarambo Zani, Yavas Wong, Enangans Tutan, so Tutan. Unkam Kazela Punya Rapan, my city travel to the Punya, Jovene Tepsugula.
Umnumzana Obet Mpofu, unobhala weZANU PF, ubona ngokuqhutshwa kwenhlelo zebandla, ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 eseHarare. Abanikazi bepulazi leli bathi bakhangelele ukuba baphanyeke udaba lolu emthethwandaba kunsukwana ezilandelayo. Isithunywa somthethwandaba sisanda kuzama ukususa umnumzana Dumisani Matsibanyati epulazini leli. UMatsibanyati wangena esidakeni farm esithi laye wanikwa imvumo ngurhulumende ukubana athathe ingxenye yalo. UDlamini uthi baningi abafuna ipulazi leli lapho abalima khona amatamatisi lokunye asebekuthengisela uZulu.
Iplazi leli saziswa ukuthi lathathwa nguhulumende nyakenye. Na lathathwa ngokungekho emthethweni ngoba thina njengabanikazi asaziswanga nenjongo yokuthi selithathwa. Sabona ngabantu beMinister of Lands lonyaka ngoJuni sebethwele izikhonkwane bequma iplazi. Kuthiwa liqunywa nje liphiwa abantu abangu-14. Labo bantu kabaqanjwa ngamabizo. Sibabona nje sebengena bephuma eplazini lethu. Abanye sebesakha izindlu, abanye sebelima, abanye bangabaphambula amanzi esiwapompayo sithelela ngawo izilimo zethu. Lokhu sokusiphambanise kakhulu sesehluleka lokuthi silime ngendlela ebesihlele ngayo ukuthi sizalima lonyaka.
Yee, Baba Dlamini, bangene nini vele khonapho eplazini?
Ngolwesihlanu lolu kufike elinye iqembu labafana besenza umcimbi eplazini bethi sebezothatha indawo yabo abayiphiwe nguhulumende besitsho bekhomba le indawo okuthiwa iphiwe imswelangubo farm engaka-former minister u-Obet Mpofu. Bakwenze lokhu ngolwesihlanu emini yantambama. Ngomgqibelo sibone sokungena itharakita isizolima kweyinye insimu yethu ebesikhangelele ukuthi siyahlanyela kiyo i-onyeni kungakafiki ikhisimusi. Babhizi nje njengamanje lakho balokhu bavukele khona baqhubeka ngokulima kwabo. Asikhulumisani labo, siyabekela ngoba kukhanya ngabantu nje abathatha umthetho bawufake ezandleni zabo.
UMnumzana Zephaniya Dlamini ngomunye wabathenga iplazi lesidakeni farm enyama endlovu. Limuze xoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 ekobulawayo. Kulive Talk lamhlanje sikhangela umsebenzi wokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 ngalesi sikhathi sokuqhamuka kumkhakha omutsha owe-Micron. Ngesikhathi ilizwe libhekana lodubo lokusetshenziswa kwezidakamizi ikakhulu kwabasakhulayo osokuphazamisa isizwe lemdeni, abezempilakahle labo sebekubone ufanele ukuphatheka kumikhankaso yokunikeza ulwazi nokuhlola lokucebisa uZulu. Intethelezindaba yethu Mark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
abenhlanganiso ezibonanga ukuhlola kwabasebenzisa isidakamizi bathi sokulumkhuba omubi abawubonayo ufakile eZimbabwe ikakhulu kwabatsha abasebenzisa isidakamizi ngokuhlanganisa imithi lokunye ukuze badakwe kakhulu. Udokotela Nkululeko Dewa ukhokhela enye yenhlanganiso ezikulu umsebenzi eyeRua Inner City Mission uthi lokhu kusuka kudale inkinga.
A lot of active users apparently develop some secondary complications due to exposure to drugs.
Abasebenzisa ama drugs abaningi bagcina besiba lama complications athile ngokuhlala bewasebenzisa.
Uthi kanjalo kuqakathekile ukuba abantu benelise ukuhlolwa ikakhulu bengaba lezitshengiselo zokwehluleka ukuphila kuhle bengathathanga okudakayo lokho ukuze bethole usizo. Kunje uthi inhlanganiso yakhe isimanenele esibhedlela esikhulu seParktown Hospital emzini weWater Falls eHarare ukuba belwisane lalolu dubo. Umongikazi omkhulu oqondisa umsebenzi wokucebisa engu-lead counselor uSister Hendrina Chitsama uchasisa abakwenzayo.
Counseling we are doing it free for the first sessions, but ongoing we encourage.
Senza i-counseling mahala okwamanje kubanga lakuqala siphathise sebeku-rehabilitation.
Uthi kulo msebenzi sebenelisa ukuphathisa imuli eziningi njalo bengena lasesikolweni ethi banilakho njalo ukuyaphathisa lapho ababizwa khona ukuba bebuye ezindlini zabo ukuphathisa. Ethi esigabeni sakuqala kukuhlolwa banakho ukuhlola bengabhadalisi kodwa bengaba lembhadalo encane engadingakala ngesikhathi lapho kuyabe kusilela imitshina khona. Uqhubeka ethi kulokho asebethe bahlangana lakho kukhomba ukuba lolu dubo luhlasela abantu abatshiyeneyo.
The ages that are mostly affected from our experiences now 18 to 50 years.
Abakulolu dubo kakhulu ngabaphakathi kweminyaka engu 13 years kusiya ku 50 years.
Umnumzana Albert Mazulo olwela amalungelo ezakhamizi zeHarare uthi lolu ludubo asebelesikhathi belisana lalo ethi ludinga ukusebenzela ndawonye kwenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo ukuze luqedwe.
Ngoba sikakhangela siyabona ukuthi abanye sebephambana njengqondo, abanye sebecina begula sibili ngendaba yama-drugs. Sifisa ukuthi ngabe ivini abezinsonto bengeze intshumayelo lemfundiso mayelelano lezidakayo lokunceda ikakhulu abatsha.
Izinto zithi izizathu zokusebenzisa izidakamizi ziningi kakhulu ezigoqela ukulingisela abanye, ukuyengwa, ukusilela kwemisebenzi, ubuyanga, ukufuna nje ukuzama okwenziwa ngabanye lokunye. Inhlolisiso esithe yenziwa iveza ukuba izidakamizi ezisetshenziswa ngabantu abaningi zigoqela ezihotshwayo ama-inhalants, umtoriro, i-crystal meth, imithi yokwelapha inhlungu yama-painkillers, i-tick, i-cocaine, imbanje ezibhenywayo lezifakwa ekudleni, imithi yokwelapha imikhuhlane etshiyeneyo engaba ikuma-prescription okuthiwa ngama-prescription drugs. Abezempilakahle bathi sebenanzelele eyinye into edanisayo yokuthi amantombazana amaningi lawo asesebenzisa okudakayo agcine sehlukunyezwa ngokwecansi kumbe ukudlwengula. UZulu agcine sebabona njengabantu abangelambeko inkanti kungayisikho obona labo bedinga uncedo. Uhulumende uthi uselunanzelele lolu dubo ngakho-ke usethatha amanyathelo okubumba ikomiti ehlanganisa-ke abengatsha zakhe ezehlukileyo, i-Interministerial Committee yabaphathi ntambo ezahlolisisa lolu daba lwezidakamizi osoluphazamisa ikakhulu abatsha abayinsika yelakusasa yelizwe. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Inkokheli zomdabu labalimi basebulilima bamukele ngenjabulo uhlelo lwentasa olokubatholisa inhlanyelo lomvundiso bethu lubasize kakhulu ngoba bebengenelisi ukuthenga inhlanyelo emavinkilini athengisa ezowulima. Wanastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo esebulilima.
Abalimi bebulilima njengabo bonke elizweni jikelele sebephakathi kokulima ngoba seliqalile izulu ukuna njalo bathole inhlanyelo phansi kohlelo lweintwasa. Unkosikazi Sifiso Moyo ebulilima uthi isimo emangweni wabo sihle kakhulu ngoba balungiselele abalimi abanengi bachayile ugajopo.
Emasimini khathesi sikhangele ukuthi izulu liyana, sichayile ugajopo owamagodi, sikhangelele ukuthi nxa lingaqhubeka lisina lisiya phambili sizathola futhi inhlanyelo. Siyitholile eyama ekuhulumende usiphile lekonke lefertilizer. Ngithole ama 5 kg yamabili awenhlanyelo awumumbu, ngazothola i 5 kg yendumba, ngazothola i 5 kg yamazambane, ngazothola i-beans zenkomo.
Unkosikazi Sibongile Nkiwane osuka eThekwane uthi sebenzile konke okusemandleni abo enethemba lokuthi kuzaba njenganyakenye lapho abathole inhlanyelo phansi kohlelo lunye.
Hayi, mina masimini amandla hlupho ngingazi abanye, kodwa kimi hayi noma lingabuya nizakhulela lukhula. Ngiyazimela ngumama wafundisa ukuthi lima. Inhlanyelo yokulima siyiphiwe ngabalimisi ekagajopo, kodwa mina ngile yami. Mina ngikhanya ingcedile ngoba lo mnyaka ophelile ungcedile, ngibe ngumama sibili hayi intombi.
Kodwa unkosikazi Samaria Nkomo esinye njalo isakhamuzi sebulilima yena ukhala ngokuthi ayitholileyo inhlanyelo iphehliwe.
Hayi, inhlanyelo ngiyiphiwe sibili but iphehliwe. Ikho ngikhala ukuthi ngenxa ngiyafakala phana ingamili anti ngokuphehlwa kwayo. Lesithiwa 10 kg inyawuthi ye-cowpeas.
Ukhansela kawa 21 kondiweni unkosikazi Nani Ndlovu ukhala ngokuthi akakalutholi uncedo phansi kweintwasa.
Inhlanyelo siyitholile but lamazambane esikade siyikhangele esibi kakhulu asiyitholanga. Esiyitholileyo yonke leyinye besivele siyithinjisiwe siyitholile ngaphandle kwemazambane esunflower esingakakutholi. Yamonium nitrate besizama ukuthi sibe sikhuluma labalimisi bethu ukuthi nxa kungabe ikhona ama-inputs lawo aphangise ukubuya ngoba izambane ifanhlanyele right at the beginning kuzele ifuthu.
UNduna Jabulani Ndiweni Mphini uyaluncoma okwamagama uhlelo lweintwasa.
Ya kakhulu and sibona lwenza kahle kakhulu because most of them bathi hayi kuyathola uyenza uthola amabele amaningi than ukulima nge-tractor. So whereby it reduces ama-cost. So you are happy about uhlelo lwefumbuza. I think it's helping a lot. Abantu bayazuza kulo. So inhlanyelo sebeyitholile sebeyifakile phansi and the program is progressing smoothly.
UNduna Gandani Mikhawu Zenzo Magutshwa ukhala ngokuthi iningi alikatholi inhlanyelo lomvundiso emangweni wakhe.
Ukulima kasikaqali sinjoba izulu liphuzile kukhona inhlanyelo sisayikhalela ngoba abantu bebengazuzanga okuqondileyo. Isikhathi esiningi yayiphuze inhlanyelo ukubuya singazi lonyaka kumbe sizayaphakisha ukuyizuza. Abantu ekulimeni bazibisele. Ngikhuluma ngisezenjenje laba bamagodi vele sebehlanyele. Leli zulu liqalise ukuna inhlanyelo siphazi sinethemba ukuthi izaphuma. Akusoze kubotshakala ihlanyelo. So sisacela ukuthi nababelelisayo ukuthi bangasicedisa ngezihlanyelo bancedise ngokuthi ifike masinyane ebantwini wayisebenzisa isikhathi sesekhona.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima i-Agricultural Rural Extension Services yilo oluqhuba lolu hlelo labalimisi ezweni lonke lapho abantu abadlula izigidi ezimbili sebethe bafundiswa ngohlelo lweintwasa batholiswa inhlanyelo lomvundiso kanye lemithi ebulala imihogoyi emizameni yokumelana lokuguquka komumo womkhathi osukukhathaza abalimi ezweni. Ngimele iStudio 7 sebulilima ngingu Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo sebephange bazitholela isipho sekhisimusi abalendeli beqembu lomdlalo wenguqu LFC Platinum lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba eliwenze elengezi Platinum Stars. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abesibili kumaqembu lesiPlatinum liphakamise inkezo yeChibuku Super Cup selokhu lomncintiswano wavuselelwa ngomnyaka 2014 njalo umqeqeshi walo uNorman Mabhiza ubonge kakhulu abalandeli baleli qembu ngosekelo lwabo.
Kuba abalandeli bethu yithi ngihlala ngisitsho ukuba bayinsika yethu selokhu ngafika kuleli qembu sasilimuli eyodwa njalo isigcogco lesi sipho sabo sekhisimusi.
Ngokwesithathu kuba zombili iFCPlatinum nenkezi Platinum Stars zifinyelele kufinali yenkezo yeChibuku Super Cup njalo elengezi ile liphakamise inkezo ngo-2016 ikanti nyakenye linqotshwe ngele Highlanders nge-1 kanya. Iqembu leFCPlatinum lithole inkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa lanhlanu zamadola aseMelika ngokunqoba elikwenze kumncintiswano walo nyaka weChibuku Super Cup. Kusithi elengezi Platinum Stars lona lithole inkulungwane ezingamatshumi amahlanu. Amaqembu aphelele kusigaba sesemifinal ele Cranbourne Bullets kanye lele Dynamos wona athole inkulungwane ezingamatshumi amabili lanhlanu. Kusithi lawa aphelele kusigaba sequarterfinal athole inkulungwane ezilitshumi lanhlanu. Amaqembu alitshumi aphelele kusigaba sezibaya wona athole inkulungwane eziyisikhombisa. Umdlali weqembu leSiPlatinum uBrand Vander nguye okhethwe ukuba nguye odlale ukwedlula abanye kufinal njalo uthi bazabopha ziqine ukuzela kumidlalo yeligi kube yibo abaphakamisa isicoco.
Esiza kwenza ukuba sizasebenza kanzima njengalokho esikwenza kulo mncintiswano okudale ukuba siphakamise inkezo yeChibuku.
Iqembu leSiPlatinum yilo elicine ukuphakamisa isicoco seligi ngomnyaka ka-2019 njalo bese lileminyaka emithathu ilandelana lokhu lisiphakamisa okusho ukuba yilo ebelimela ilizwe kumncintiswano weCAF Champions League. Ukunqoba kwinkezo yeChibuku kusho ukuba iqembu leSiPlatinum selithole ilungelo lokuyamela ilizwe leZimbabwe kumncintiswano weCAF Confederations Cup. Imidlalo yeligi iqhubekela phambili ngolwesithathu lapho yabe ingena khona kuviki yesithathu njalo kulo mdlalo owodwa ozadlalwa phakathi kwele Harare City kanye neleyada. Eminye imidlalo yeviki lesithathu yePremier Soccer League izadlalwa ngomgqibelo ukuthi eminye yakhona izakuba khona ngesonto. Ngimele iStudio 7 kobulawayo nguJoseph Njanji.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband le-C band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Kuvekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Bazithulela isipho sekhisimusi yabalandeli beqembu lomdlalo wenguqu ele-FC Platinum lona eliphakamise inkezo yeChibuku Super Cup ngemva kokunqoba elikwenze elengezi Platinum Stars. Intethele zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo. Singekehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela ngokuqhamuka komkhakha omutsha we-Omicron obikwa usukhona laseZimbabwe. Abantu baxwayiswa ukubana baziphathe ngonanzelelo ukuze bengathelelwa icoronavirus. Izizalwane zeZimbabwe sezithule ukudana lokwethuka okukhulu kulandela imfa yalowo besaziwa ngokulwela amalungelo oluntu umnumzana Dewa Mavinga. Izakhamizi zakoBulawayo zikhala ngodubo lokudubuka kwempompi yezithwala amanzi alengcekeza lalawo aphuma ezambuzini awesuwa ndawana yonke. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uMpraxidis Jeremiah ngisithi asidibanini njalo 6:30 kusasa ekuseni. Abangendelekisanga ukuzwa iindaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Yeah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinakupai nhau muririmi rweshona.
Lila